Ekhuluma ngemva kosuku lwesibili lokuzilolonga umqeqeshi weqembu lama-Warriors Norman Mapeza uthe konke uhamba ngemfanelo enkambeni yabo.
So far so good.
Konke kuhamba kuhle okwakathesi njengoba lisazi siqale izolo ukuzilolonga. Bonke abadlali sebekhona ngaphandle kukaTennis Khadebe yena osalungisa indaba zomndeni wangakibo. Ngiyethokoza ngesengikubonile njalo ngifisa ukuba siqhubeke silokhu sisebenza silungiselela uhambo lwethu elokuya kwele Cameroon.
Imvindu Onesimo Pasera ngomunye wabadlali asebake badlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations njalo uthi isifiso sabo yikuba bedlule kusigaba sezibaya okuhlala kuphelela khona iqembu lelizwe leZimbabwe.
Sengike ngakufika njalo ngizasebenzisa ulwazi engilalo ukuba ngiphathise abafana abangazake befike khona. Yebo kambe umdlalo wenguqu uhlezi untshintsha mihla ngemihla kodwa sikulindile ngamehlo abomvu ukuthi siyedlala njalo sikhangelele ukuba sifike kusigaba sesigumula ese-knockout. Yiyo injongo yethu okwamanje.
Omunye wabadlali ozabe edlala okokuqala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa engakhethwa ukuba beyingxenye yabadlali abahambayo ngumgadli uPrince Dube yena obekhalelwa ngabaningi kodwa engatholakali ngoba elimele.
Ngizizwa ngifudumele ngaso sonke isikhathi lapho engibizwa khona ukuba ngizokuba yingxenye yeqembu lesizwe. Kuyinto enkulu kakhulu kimi njalo engingakutsho ukuthi ngizelapha ukuthi ngizokwenza konke okusemandleni ami ukuthi ngincedise ilizwe lami ukuba liphumelele.
UMapeza labasekeli bakhe baqambe abadlali abangamashumi amathathu abathe kuzavela kubo labo abazahamba nabo kwele Cameroon kodwa labo abadlala phetsheya kolwandle ababalisa ukapteni weqembu uKnowledge Musona, uAlec Mudimu, uTino Kadewere, uDavid Moyo kanye loJordan Zemura bona bazahlangana labanye khona le kwele Cameroon. Abanye abadlali beqembu lama-Warriors abathenjiwe ababalisa uMavelas Nakamba kanye loMarshall Munetsi bona abasoze baphumelele ukuyadlala umncintiswano we-Africa Cup of Nations ngoba belimele. Ikanti umgadli uKamabilia thena siwathatha umhlalaphansi ekudlaleleni iqembu lesizwe futhi uTendai Arikwa yena ucele ukungabi khona. Iqembu leZimbabwe likusibasi kaGroup B ndawonye leMalawi, Senegal kanye leGuinea kodwa iqembu leZimbabwe linakho ukulaluka lingasadlalanga kulo mncintiswano ngenxa yengxabano ekhona phakathi kwenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni e-Sport and Recreation Commission kanye leZimbabwe Football Association. Abe-SRC bamise umsebenzi inkokheli yezi njalo inhlanganiso ye-Federation of International Football Association i-FIFA ithe leZimbabwe lizatsheziswa kungaze kufike mhla zintathu kunyanga kazibandlela ibhodi yeZifa ingabiselwanga ezikhundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.